So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kweza kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF phezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lethukela kanye lempupho lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshwe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusike u-April kanesi u-May siqedile sesibujuni. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into leyi handi yakhulunywa uyamkhumbula uSenator Lwana we-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekeli wangkhona sakhumbula. Kodwa ukhona usenete wakhumayo wathi khona ekhuluma kusenete e-America wathi khona I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe, what to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenethi ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa okumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele abakhuluma bathi bona baza make sure, ngoba izipanela zangkhona yibo kakhulu abaziphetheyo abalazi ukuthi umkhonomo wethu uzaba ngokunye uscreame to a point ukuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi uhulumende obunjwe ibandla lethu elenzalo PF. So abantu siyabachathela babone sibakhumbuza njalo ukuthi yinto vele yakhulunywayo uzini umphathi webandla lethu busi ukhona kuma-videos ekhuluma wazi wakhuluma ngeshona wayethithi ukuthi asuka one suka dazit suka one suka dazit kusuka sekusuka esisho ngesintu ukuthi kona siyabopha 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 sibopha konke into vele siyavala wagcina ekhuluma wathi kona tishabira jesa okutho ukuthi kona ngesintwini sizathela inhlabathi inonxa usithi uyabona isithwala okuwumuntu ekuthela inhlabathi labana asisadleki vele isithwala leso ususilahle. So konke lokhu bakukhuluma ngaphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho. Nango phela ukhetho solufikile, nango sokuqalisa ukubonakala amarethi asepho kuwa ngendlela enyemangalisayo. Izinto aziqondakali ukuthi uhamba njani, intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika shaya intambo ngale sizameka shuthi khona abantu bazaza ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu. So abantu bezimbabwe bona abantu abaza kubona khonoku njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi yinto yangabomo le, asiyo nto yokuthi mbetawona siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo.
Abe-Triple-C babachuma bathi lina kuzanu PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enengi inkohlakalo.
Yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal sibili ezigwanile ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthwela inhlabathi. Thina yithi phela esisembusweni esikupower, why would we want to govern ourselves out of power? Sebe sinukwenzelani into ezasikhipha embusweni. So into zonke sizama ukuthi sizenze, sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono kodwa ngakhona ukuphela ukuthi anti abona one even ku-civil service khonaphana silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababuya nje bezozihlontshela ngoba i-ZANU-PF is the mass party aso party yangevalela umuntu sihlala sithi yisikhwama esikhwala umuntu wonke abanye bayangena kwabana bekungenela ukuthi bezotshontsha singananzeleli kwesi sikhathi kwesikhathi kathisa unanzelela sokuthulela lento ezinjalo. So babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana behlezi ongayisiko labanye abaku-civil service kwabana sibili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU-PF Central Committee. Sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi i-ZANU-PF ikhitshwe embusweni. Siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na.
Kuhamba kuhle kubandla lethu le-MDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana. Sikhuluma nje wona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe. Kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khona le ezek melele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapha abazabe behambisa khona amaphepha. Esukhangelele ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona lesiyahlalela ekhona ngalezeki ukwenzela ukuthi nomination court nxa sihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala. Sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yonale eningi kakhulu. Imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya. So sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadinga kakhulu uncedo kungaphi.
Kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga. Ungathini ngalokho?
Kuyatshengisela nje ukuthi ibandla le-ZANU-PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe usemahlangeni ukwankomo izalusile. Lo hulumende wezanu uyehluleka nje akulanto azaphinda ikwanise futhi. Sokukiba abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu-PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDC. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ukhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso i-bail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqokoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years. Asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayele minyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha e-High Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi ugatsha lwe-Judicial Service Commission solukhethe abahluleli be-High Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labomantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu-PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uzakwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani, salbonani, salbonani bafowethu, salbonani bafowethu ngezindawo ezindawo, linjani lonke leyaphila. Ya nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke leyakhelayo lapha ku-Studio 7. Nyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani ukubambana kakhulu lonke lenama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi, ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina kaJimbani lo Jiwenga. Hayi, nguye uthiwa uJingwenga kumambani lo munye lo waye MDC. La zamuti lisondela ngibambane lezama ukulwisa impilo leli into ewani lonke likhiphele libandle emadoda mana into azihlangani mana ngikulana ukudonselana ukudonsa. Liyabona la mntu uthamisa ule masupport amaningi. So zamanti limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuzela amakhansili ibe ngawakho mqondisi. Abakho amakhansili abaningi belivotelani uchamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sithi elilwa lapho kuphela kuphela ngezibe lempumelelo zamani mpilo. Ngiyazi uma vote afika lingethula bogogo yikela ukuqhuqa phela bogogo lani uthole sekuqhuqa sufuzela isayini liqeni lethi balincedise belisayinele balisayinele ongayisikho befa uxa weindawo bogogo manini kancane ngokuqhuqa mani.
Njani lo-Studio 7, hayi, into le yasekhaya le ukuthi abantu nkani. So hayi ukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha lusiyafika ungabona sibili kungaphumeleli. Kangcono sibili sijoyine umqondo kancube ukuthi hayi sokugwanika ngeze zifake izibi ezinjengazo nezo zikamnangagwa okwenza amanyala lawo kumele phume Mwaruge chula vile anda wange na ngu pozwela. Mwele pume sivi. Ziambambi sunguwe sivi sivi soke laini. Skona.
Yes, 37 linjani, linjani. Sila bagita abantu bagiti, laba basiza abantu ngama wefa. Laba basiza abantu ngama wefa. Bege kuba denzizi yezi ngi. Bege kuba denzizi yezi ngi. Batura, batura. Nzila abantu ngama wefa la ngamale pezulu wakulu. Ngamale pezulu wakulu. Habe seza suwa abantu wezi mbape. Iku zi ntoza tuzunga sikambeli wa atiskates ni. Tuzunga mtu kuchata 650, kuchata 450, kuchata 500. Kati mawa mtu ni mawa mapandli. Wabu ya uwe TRC. Kono mnye uwe ya uwe TRC. Ngati ngiyabu ya fuwa wangenza za rente nga 150. Ngama angala kakulu. Kati mwenza kala na wantu wa seka. Asegele nuba ya mkopo wa wantu wa Zimbabwe. Asegele nuba ya mkopo. Yete sizivalili zinto.
Siyabingelela siyabonga umsebenzi ongaka. Ngithanda uPaula kancane ngibonisa isikhulumeli sezanuphefu okuthiwa nguBilip Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje. Isupportwa ngabantu bezanu ngoba baningi bayazi baqilibezela kanjani ama-opposition angabi khona kuphalamende besenzekusala befaka imithetho yabo le abayifakayo. Mina I believe mali ngakwazi ukuthi khona elikukhulumelayo likhulumela izizuzeni kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu bezimbabwe ngoba lalasutha likijima ngeimoto zezanu lithela upetrol wezanu lihlala emaplazi nezanu alikwazi indleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka ezimbabwe likwenza umdlalo lingabantu bezanu ngoba ngabolala iqiniso ungubaba uhlala ezimbabwe khona ngabe yalubona usizi lwezimbabwe ukuthi abantwana bezimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso wenu nalwezanu besiyadliwa zingwenya bezambi uza kwele South Africa befike lapha betshiswa ngamathaya libheyile lizanu lisitaqhubeke kunjalo libuse bese libheka usize lalwenzayo lizanu libulala abantu bemigezi emathebeleni lisithi why bengaboni ngasolinye lani seze lafika manje lakwe-MTC leli ayibhidliza ngabo-Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka kuthi umuntu ongaboni ngasolinye lani kumele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwala.
Studio 7
hayi hlahlale phezu kodaba uyabona umthetho lo ofakiweyo lo o-patriotic bill wathi ofaka umnyanga kwale ZANU PF yakhe umthetho lo umthetho ozosayilensa abantu iZANU ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejele kumbe usiyayengwa so lo umthetho lo ngoku uzosayilensa abantu ukuthi ingazirobi akula muntu ozakhuluma ingaziyenzeni akula muntu ozakhuluma ihlale kuphelisa embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonyaka ukuthi ZANU PF isikhitshwe embusweni le mthetho yale ebolileyo le.
Studio 7 hayi okwasezimbabwe khona kunzima umkhulumende kasimithi wayengcono kakhulu kulalo khona uyazi sokuthiwa sokusayina umthetho lokuthi ayi-patriotic bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likamnankagwa kumbe ukusole umkhulumende khathanti vele umuntu uyenza izinto ezinhle ngokusolwa maybe uyayifuna bengakusola abantu bezathinti yezinto ezirayit lo khulume kuthiwa angasasolwa angasaphikiswa sokuyi-one party state ese bekhulume phela ukuthi masuku yi-one party state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzakhankasa njani ungakhulumi ukuthi uhulumende lwehlule akusicala phe ukuthi uhulumende lwehlule kanti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sobe niziqine la kuba vele nikhitshwe embuso nelwandla lingcolileni lwandla lebezanu PF lethu.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawo emlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhlaka 8 kunhlangula lilanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunazelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele, njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kwizigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi, njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi kokwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula, kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Jose Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle ngamacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle, njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle. Silenkinga ngolwandle, njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. Elemelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha buchapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko awethu le nkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika, uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abale asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abalama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lakho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kokhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama toxins lana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayo i-ground level ozone. I-ground level ozone le ngizwa ngikhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina. Anti sifomi emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lo ongena umoya emaphathini. Umkhandli lo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenza lokho kuthiwa yi-inflammation. I-inflammation kutho ukuvuvuka, sekuvuvuka lapha nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandlu womoya. Yiko ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khona apho. Yiko ke lapho abantu abale asima khona sebethwala nzima ke kakhulu khona apho ngenxa ukuthi ama grounds level ozone layer ingaba high layer kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandlo wanonciphe bona bevele bele asima already sekusiba vele sekusiba ngeyi ingozi enyama ngalesayo kakhulu. Then sekusiba ke labanye abantu futhi abavela abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yi COPD. I-COPD isithi ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo. Akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe sikumbeni into enje, hayi into asevele sebephila ngayo, sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo wona sokuvele wancipha kudala. Sebuya sebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo. Sekusiba wesi ke umonakalo wakhona labantu sibe ngedlula kulomhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume njalo bagqoke ama mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqhakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambilini Nkomo ukuthi i-ground level ozone layer yiyo eyingozi kakhulu. Ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama-chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu ma ufake imaski lanxa uhlala endlini. Khona ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngaye-ground level leyi. I-ground level kwesinye isikhathi ingayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha. Wona ama-toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khonoko okomoya lowo ongalunganga lo yabe usuvala indawo zonke njengoba uthile ukuthi usuvale la kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale. Ukuvala khona kukhana umoya wona lwana ama-chemicals azingozi kakhulu even i-ground level ozone ingakazibe khona. Khona ongama-toxins ngona kusaphapha emoyeni kona banxazi kuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphashini yethu njengoba ngitshilo. Kodwa kube ingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama-chemicals. Nxa sekufika khophana emehlweni-ke kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu. So singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayengeke isivikele endaweni eziningi kakhulu. So ukuhlala endlini njengoba utshilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye isikhathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu ngenxa yokuthi la mehlo akhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi. So into eqakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya abathi bena yilung inflammation kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu. So kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana Ngeletho Mangendebele ngomongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abase-South Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asizaphela ngompalakazi ama-permits layo bemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi. Sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langa moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa kuphuma yona kube kuhle iZimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulama khomane ekhaya. Angazi uFiana lapha obezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha. Yena okhuluma ngoJanuary. Yes, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa kumnoto, guse kudwini kumikankaso yoketo, ama bandla apikisayo esithi kumele izanu PF ikiche embusweni. Koto yona izanu isithi intengo yezinto ikwezwa izita zayo ezifuna inqotshwe kulolu keto. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.